akukutsha ke lokhu esikuba la emaphepheni kathi ke nxa kuliqiniso sile platform silalapha esihlangana khona sikhulumisana ukhulumende ubusinessman le labor njengezisebenzi ke akusimangalisi ukuthi sivuke ekuseni sibale emaphepheni ukuthi ukhulumende ufuna ukwenza lokho sekubale iminyaka eyisithupha edlulileyo ukhulumende sithi uyamenda i-Labor Act namhlanje kakayiyamendi so akukutsha ke lokhu esikubale emaphepheni namhlanje sivalwa amehlo sibanjwa amehlo njengoba nje uZulu elungiselela ukuthi aye emgwaqweni ngomgqibelo
bathi bona i-amendment le ilakho ukuthi yenqabele ukuxotshwa mahlayana okwenziwa izisebenzi lithini linalo
hayi sikho ke ebekade sikukhangelele uhlelo loku-amenda ke i-Labor Act luhlelo engijilo ukuthi besilalo iminyaka eyisithupha edlulileyo uhulumende loke ke edonsa inyawo zakhe kodwa ke esikhangelane labo kwamanje ngabantu izinkulungwane nezinkulungwane esezilahlekelwe imisebenzi besithe khona uhulumende kafake umthetho ngesiphangiphangi ozamisa ke lokhu kwenziwa ngabaqhatshi ubisele labo asebelimele emsebenzini lokhu abakukhulumayo okwe-amendment akusoze ke kulungise ke udubo esesihlangane labo asivumelani lapho ke lokhu thina sifuna abantu inkulungwane lezinkulungwane ezilahlekelwe imisebenzi zibuyele emsebenzini nxa zikhishwa zinike umvuzo